abenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eUnited Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, babika ukuba isilinganiso phose sokungamachumi amane ekhulwini sabantu emhlabeni jikelele bayehluleka ukuthola imfundo ngolimi abalukhulumayo kumbe abaluzwisisayo. Kunje ingcwethi zithi kungalesi sizathu kwabekwa eceleni iminyaka elichumi esukela koka-2019 kusiya ku-2029 abayithi yi-International Decade of Indigenous Languages emizameni yokuthuthukisa indimi zikamama. UDr. Mbulisi Ndlovu, umgcinisihlalo wohlangothi olubona ngezokufundiswa kwendimi ekolitshini eleLupane State University, ulandisa ngokuqakatheka kwalezi ndimi.
Okusadinge kubana njengabantu abansundu, lanxa sathole uzibuse ngakwezombusazwe, kusadingakala ukubana sithole uzibuse engqondweni abakuthi ngesilungu yi-decoloniality, ingqondo zethu lokhe zisesengaphansi kwesikhiwa, lokhe zifisa zisikhonza kangaka isikhiwa, okukhanya ngani nxa umuntu ukhuluma isikhiwa nganomuntu ongcono. Njalo abanye besithi ufundile yena ukhuluma isikhiwa, engani imfundo yinto elinganiswa ngokuthi umuntu ukhuluma isikhiwa okungakanani. Ikanti hayi, indimi zethu zona ziqakatheke ngendlela efana nayo lasaleso esikhiwa.
Unkosikazi Barbara Clara Makhalisa Nkala, ongumlobi odume ngokuloba ngesiNdebele, owabumba inhlanganiso eye Barbara Clara Makhalisa Nkala Literacy Trust, yena uphatha ngokuqakatheka kokulondolozwa kwalezi ndimi.
Ulimi lwakho ilifa lakho. Ungubani wangapi, uvelaphi, ujongeni, uyangapi, kwini okujongile empilweni. Uphakathi kwabanye abantu, ungumuntu, ukhuluma ulimi lwakho ozigqaja ngalo, onguwe ngalo. Ukhuluma kuhle, uzwakale kuhle, ulobe kuhle ngolimi lwakho, ugabaza ngezitsho lezaka ezibonisa ukujula lokunotha kolimi lwakho. Bala, bala mkhokheli wakusasa. Sizama khona lokhu ukuthi sikhuthaze abatsha ukuthi kaba bale kakhulukazi njalo babhale ukuze isiphala solimi singayiphansi, siqhubeke siyaphambili. Ulimi luqakathekile.
Kwasekelwa ngumsunguli wenhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions, Komaliso Zimbabwe, umnumzana Rejoice Ngwenya.
Ukuphumelela komhlaba, umnotho kumbe ezombuso zelizwe kuba lula nxa kusetshenziswa indimi ezitshiyeneyo. Ukusebenzisa indimi ezitshiyeneyo kumbe ukukhuluma indimi ezitshiyeneyo ezimbalwa kuletha ukubambana, kuletha impumelelo lokuhlakanipha nje kuyatshiyana. Lolu suku oluqinisa lokunanza indimi ezitshiyeneyo lolimi lukamama lusuku oluqakathekileyo esifanele lathi silinanze.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi eye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, RTUZ, umnumzana Themba kuye moyo, uthi yikho kuqakathekile ukuthi ezikolweni zehlandla leprimary kusetshenziswa ulimi lukamama kuqala.
Indimi zonke kazi phathwe ngokulinganayo emsakazweni, ekunikeni imbiko endaweni ezehlukeneyo ephalamende. Kunjenje kathesi abantu abafuna ukuvotelwa bazahamba sebesiya khankasa. Uthole ukuthi lapho abakhankasa khona basebenzisa ulimi olungaziwa ngabantu abafuna ivoti labo. Khonokuyana ngesisekelo sombuso kuyabe kutshengisa ukuthi abantu ulimi kabaluhloniphi, ulimi kabaluqakathekisi. Ezikolweni-ke kako uhulumende kakwenze kube ngumthetho oqinileyo, hhayi wokukhuluma nje, umthetho wolimi lukamama. Kawube yinsika ekuthumeleni ababalisi ukuthi baye ezikolweni ukuyafundisa.
Omunye wababalisi asebeka umhlalaphansi, umnumzana Benny Moyo, uthi uqakathekile ukuthi umuntu abe nolwazi ngolimi lukamama.
Uma sisebenzisa ezethu indimi, sazingcono ngamasiko ethu, sazingcono ngemvelaphi yethu, sazingcono ngembali yethu. Kuba lula futhi ukuthi sifunde ngalo limi lwethu izinto ezinjengenombolo, o-science nabo-geography. Kwenza ukufunda kwethu esikolo kube lula. Kwenza njalo sihlonipheke ngezinye izizwe uma sisebenzisa ezethu indimi. Singasebenzisi indimi zokwebolekwa.
Abe-UNESCO bathi bazaba lomkhosi wokunanza i-International Mother Language Day ngolwesine ngayonale iviki. leli langa linanzwa mhlaka 21 Inhlolanja minyaka yonke njengendlela yokulondoloza kanye lokuthuthukisa indimi ezijiyeneyo ezifundweni. Lolu suku lwaqala ukunanzwa phansi kweziqondiso ze-UNESCO ngomnyaka ka-1999. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.